Soku isikhathi sembiko yenu
loku Studio 7 ku Studio 7 wabe linjani ayebe ithi ukhulumela lo ndoda othina yena usola abantu bomthwakazi uthi usola abantu bomthwakazi uthi njalo ebethe sithi nana khona yena akalahlangotho olusapotayo naye sitho njalo abasekhuluma esapota i-TV ukuthi nana khona umuntu phela ongalahlangotho kakhethi kuyandla wonke amabandla uyasapota uyalandela lokhu akutshona manje luyasichazela ukuthi we-CCC engacatshi njalo umthwakazi ufuna ilungelo lamaNdebele njengoba vele abantu besitshoneni kabafuni iNdebele libele esikhundleni abafuni ukubusa iNdebele libe ngupresident bayehlule kunkomo unkomo wadubekela leli lizwe wabakhulula embusweni womakhiwa kodwa bamkhafula ayisikuthi umgabe wayesenza yedwa ebulala amaNdebele wayechova yibo ama-supporters akhe behlangene bonke besila lokuthi hhayi amaNdebele elandela umgomo owesiNdebele yikho hhayi ubaba engathi nana khonana imthakazi urongo kwathinithin hhayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele i-CCC yakhe ngami ngiyabonga yimi ugenitol umpofu engikhonapha elipane east njengoba la esithuselipane
isithusezini labo ntu bonke labalaleli babo yimi wezimbangazo umichael gorbachev ngilisize ngojaha lwabo lusithiye entolongweni kwetobusikhala lothole abanye bonke abangu-14 sebenyefile yikho ngibisele emuva ngesikhathi izaphu yobulawana amalungu ezaphu yobulawa mahlayana la malungu ezipra ebulawa mahlayana incitiswa yi-britain e-amerika ubulala yabantu bezami pf kokelwa ngayemaso ngenkaza lutshiwenga costa timo nalo muye uphele sishesi esithi ngisekela amayi bekhona la emthitha endabeni omunye udinisa odabengalo lukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi izanu p f bathumele mnankathi bete bajoyine izanu p f ukuze bakhulule yikho namhlanje sokubona isenzakala ku-TPC mina ngisaphothi i-TPC ngilunga lezapho ngikhuluma nje lokhu ujustifikala wagcina bemfakile ephoyizeni bembulala njengalokho bakwenza ulukhathi masuku omunye wabo kungafa ujustifikala kungafa kusiphoa esibe imkhiphile ite efela ngaphandle engafeli phakathi
Studio Studio 7 salibanani ninjani ngaphuha basakazi lisilethela indaba ezilohlonze indaba ezileqhiniso indaba ezimqoka siyabonga kakhulu kuleyo ndawo ya mina udaba lwami into lapha basakazi ya mina ngikhonsenti ngendaba yenu MRP ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka isethusi begxeka usamisa mina akazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethu bona luyi-opposition bethu belisa enye i-opposition uthamisa zinothing power i-TPC zinothing power i-TPC akulona ibandlela ibusayo ukazi uyabuye u-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke uma belo mzabalazo wawo benze umzabalazo wawo beqondise kubabusi ma becabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane lamanye amabandla aphikisayo fano siyabonga
Studio 7 hhayi sijabulela lina kuphela ngomsebenzi esiphathele wona siyazi ukuthi loba sizibika izindaba zethu ziyafika kubanye bantu esifisa khona bayezwa endlebeni zabo esikufunayo esikusolayo abayezwa umphakathi uthini Ikhonje nje ndabeni ka Tropical. Indaba ka Tropical iyayifelayo. Ngathi iqinile kuyalifela sibili. Okwamanje Tropical kungizisa ubuhlungu ngendlela apalishwa ngayo. Esejele engelacala ngokufaka amobhethini ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho. Ikho kubonakala athi izane isikhangelele kakhulu ukwesaba uJobhekhala ngendaba abayenzayo ukulala umobhethini. Bale kucabangembi okuthi uzalukhuluma bethi bacabanga ukuthi uzabaqhubeka futhi njalo. Angazakekele ukuqhubeka elona ilungelo lakhe, umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthi athathe uzibuzi. So kumele into yonke esiyisolayo esingayifuniyo siyibeke egcekeni.